ngithembe kuwe. Ingoma le iphuma ku album yami ethiwa ngumadalitso. Umadalitso libizo lomntanami elitsho lona ukuthi izibusiso. Ngithembe kuwe ingoma engikhuluma ngumdali. Ngikhuluma lomdali ngithi baba ngokwazi okusengqondweni zami konke ngikwenzayo ngithembe kuwe baba. Impilweni silabo abantu esibathembileyo ukuthi nxa bekhona yonke into ihamba kuhle. Lapha ngikhuluma ngomdali wami.
Your word is my source of inspiration. Your word is my source of rhythm. Your word is my rhythm of life. Ngizoba yini ngaphandle kwami. Ngizoba yini ungekho baba. Baba wami, nithembele ku nelizwi lakho baba. My life is a testimony of what you've done for me. My life is
iqembu lami, the band Utonga ilabahlabeleli labaculayo abangu 7. Iqembu lethu selike lahamba endaweni eziningi. Sesahamba sayacula eNairobi, eKampala, eIndia, eGrahamstown, eTanzania, eZanzibar. Njalo lolunyaka sizabe sihamba siyachaya eDRC, laseZambia. Singabantu abahamba besiyachaya kuma festivals. Okunye sihamba singabantu abesiyachaya lapho kuyabe kuchaya ama celebrations khona. Iqembu lami ngihamba labo osisi abane namajaha amathathu. Ngithanda ukuhamba lamankazana ngenxa yokuthi mina ngithanda abantu abangumama. Njengoba mina ngathola ithuba lokufunda ngingumuntu wesifazane, ngifuna ukuthi lami ngibe ngifundisa abantu abangumama ukuthi emsebenzini wethu lo owesiginci kuhamba kanjani. Ngibafundise lakho ukuthi hayi, lapho esihamba khona thina njengabomama kukhona lapho esingawela khona endaweni okungamelanga behambe khona. So lapha ngiyabe ngifundisa ukwenza ukuthi labo nxa sebelabo awabo ama-bands babe bele information belokwazi ukuthi bengakuhambisa njani. Thina abanye sizange silithole ithuba lokuthi kube khona lalo ozifundisa khonoko. So ngifuna ukuthi kube labo mama ngesikhiwa abathi aba-empowered njengabosisi labomama abachaya ezomculo.
Baba wami, Tembele ku nelizwi lakho baba. My life is a testimony of what you've done for me.